Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by elections ele nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lihlala lamhlanje.
Ukuhlukana kwembono kakusho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa yukuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-PF atshela umphathintambo wezemali ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi, baphiwe njalo izindlu, bavunyelwe ukuyalala emahoteleni labomgabo.
Kusegcina ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezindlela kutsho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotela abantu abarong abafisa ukuba nabayihuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo.
Agambe inyathelo elithethwe ngumnomzana Jacob Zuma owaseSouth Africa elokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe.
ANC yazakala ngo-2017 uphuma kaZuma lapha. Yafike ANC khophana akokuthi asoziphinde izivume ivuke futhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by elections ele nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lizahlala lamuhla. Kulezigaba ezilithumi lambili 18 ezasala zileziqhenxe ngemva kokuxotshwa kwamalunga edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC. Abaxotshwayo lapho okumele kube lokhetho babalisa umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, lo mnumzana Amos Chibaya kunye labanye. Kodwa igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi bazavimba amalunga axotshwayo ukuthi ancintise njalo. Sehlulekile ukukhuluma lamalunga la abalisa umnumzana Siziba. Kusenjalo, ibandla le-CCC lehlulekile uqhuba umhlangano walo we-rally obukhangelelwe kwenzelwa eChitungwiza izolo lamhlanje izolo lanxa bebethole imvumo yamapholisa. Ugatsha lokwethulwa kwembiko kuleli bandla alwethulanga imbangela yokungaqutshwa kwamhlangano lo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokuxokozela ebandleni leli abanye besethesa inkokheli webandla mnumzana Nelson Chamisa icala lokufaka eceleni inkokheli eyasungula leli bandla ebalisa omnumzana Welshman Ncube Lotenda Ibithi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kuyo yonke into ebonakala ingxabano kulalokho okuthiwa ngesikhiwa yi-opportunity esithi lithuba lokuthi lilungise lokho ngabe kuhlupha. Ngakho-ke kusadinge ukuthi kuhlanganiswe amakhanda babonisane. UZulu yakudinga khona lokho, i-democracy yakudinga khona lokho, amalungelo abantu ayakudinga khona lokho, i-constitution ukuhlonitshwa kwayo iyakudinga khona lokho. I-strong opposition iyadingakala, kanti-ke i-democratic ruling party iyadingakala. Wonke khona lokho ukuthi abantu baxhumane kahle ngamakhanda. Bangabe besehlukana ngembono, abantu kabayinganxane bengamanzi. Ukuhlukana kwembono kakusho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa ukuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane, bazabona ukuthi bacabanga ngendlela efanayo base bebambisana besiya phambili.
Khona okwenzakalayo ikakhulu kunkokheli esibona bafakwe eceleni abafana labo Welshman Ncube labo Tenda Ibiti kodwa sibone uNcube ephuma kuTwitter lesazakala ngokuthi X ekhuluma ukubana hayi kathakazelelanga indlela abasuswa ngayo ungasitshela ukuthi wena ukubona njani lo
konke khona lokho kuveza kahle kamhlopho ukuthi amathubo okuxoxisana ayadingakala akubayeke ukuxoxisana ebandla bayexoxisana ensitha bayebonisana ensitha abaginye ilitshe behle ezihlalweni ezinkulu ngokuba yikho lokho okudingwa ngabantu beZimbabwe ukuthi babonisane ngoba bonke bayadingakala wonke umuntu uyadingakala akungabi khona osalayo akungabi khona ohamba yedwa bangungabi khona abahamba beba bili wonke umuntu uyadingakala kababambisana ngakho ke konke lokho kuzadinga ukuthi baxoxisane njalo ke khona lokho okwenzakalayo kakutsho ukuthi bayizitha kakutsho ukuthi ngeke bahambisane kutsho ukuba pithuba lokuthi bakhulumisane inhlanganiso lenhlanganiso iphumelela nxa ngabe imbono ijiyana ngokuba kungaba lombono wodwa kuba lengozi enkulu kodwa ngaba lembono emnengi kuyabahlomisa khona lokhena kubenza ukuthi bahambe baphumelele kulokho abafuna ukukwenza
Umnumzana efidlela Ncube ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Amalunga edalela eParliamente awebandla leZANU PF atshele umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi baphiwe izindlu njalo bavunyelwe ukulala emahoteleni labomkabo amalunga eZANU PF asele eyiwo wodwa edale ngolwesihlanu ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC ngeviki edluleyo ngoba ebekhonona ngokugcotshwa kukamnumzana Scott Sakupwanya owezanu PF. Amalunga edale awezanu PF la abikwa ethe awafuni ukuphiwa imota ezilentengo ephansi kwenkulungwane zamadola eMelika angamachumi ayisithupha $60,000 ngoba zingelasithunzi. Omela imasingo South edale umnumzana Tanatswa Mukomberi uthe inengi lamalunga alenelisi ukuthenga impahla ezibukekayo ezifana lamasudu. Umphathintambo uNcube uthe uzagcwayisisa lolu daba ngenjongo yokukhwezela imali abayiphiwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Kusegcina ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezindlela kutsho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotela abantu abarong abafisa ukuba nabayehuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo lakhona ukuthi baye ukuthi bona imota ye-60,000 imota engelahlonzi kususisisi ebengicabanga ukuthi bazobethi hayi bathenga nje imota ezilula ezingaduliyo kwenzela ukuthi imali eningi iqhubeke ingene ku-education ingene ku-health incedise isizwe ukuthuthuka kodwa bona khuluma ngezimoto I think lokho akusivula amehlo njengabantu abavotayo abeZimbabwe ukuthi kwisikhathi esilandelayo asikhethene abantu kesikhohlwe kakhulu ngokuthi umuntu lo ukulephi ibandla elezombangaso ngoba sosegcekeni ukuthi lapha sikhethe abantu abangafanele abangameli bantu abantu abahamba ngale besiyazinothisa bona lakhona ukuthi bekuzwa umember of parliament sithi hayi labe bekhona kule itheme edlulileyo banikwa abantu ama 40,000 lawo sefuni bathole leyo mali batsho ukuthi lezi moto abazithenga last time kwakuthiwa yi-90,000 bona bathengela imoto ze-$60,000 so bacela leyo mali bayibisele kuyatshengisa ukuthi hayi silabantu abarong eparliamente sikhanele bakhuluma indaba yentuthuko ye-development ekuvusela ezomnotho welizwe bona bakhuluma ngezimota zabo so hayi kuyinto elusizi njalo eyangisayo okuthi nje abantu bezimbabwe asifuleni amehlo sibone ukuthi abantu esibakhethileyo la ama-MPs ezanu PF ngabantu sebehlala eParliamente kwesikhathi eside njalo bebusa ilizwe sebefika esigabeni sokuthi sathuthina engxenye hayi abasacabanga kuhle ukuthi kuyiwe ngabona sefuna ubana bazinothise kuphela
manje lokhu kungakutshengisani ngohlonzi lwamalunga avotelwayo
uhlupho esilalo kathi seZimbabwe ukuthi abantu abavotela umuntu abantu bavotela iparty ethile ikhunanzela ukuthi ungaya emakhaya uyathola kule ndaba abantu abavotela umember of parliament kumbe ukansila ethi sekhethi uzwa abantu bethu abamazi kodwa kuba bamvotelayo ngoba kuyabe vele kugqoke ibhathi elezanu PF emakhaya kujwayelekile lokho ubuye emadorobheni sokukhetha uMB wakhetha ukansila uzwa abantu abamazi ngoba lo muntu begqoke ibhathi ele-CCC ngezindlela abantu beZimbabwe labesilahleka khona sivotela kuphela ama-political parties athi umuntu. And ama-political parties asekwazi ukuthi kuvotelwa bona, akuvotela umuntu. Thina njengabahlali kumbe njengabantu abavotayo bayenza lokuthiwa sebesi-abuse. Babona abantu laba balandaba lo muntu, bona sebefaka loba kuyini okufakiweyo. Because lalolu hlupho lokuthi kathi abantu abangenileyo, but manje izimoto. Ngabe sikhethe abantu abalohlonzi, abantu abamela abantu, abantu abahlonipha abantu, abantu abaziyo ukuthi ilizwe lifanele lithuthuke, abantu abananzela ukuthi umkhono mawulilizwe ufile ufuna ukuvuselela, abantu abananzela ukuthi i-industry kufanele ivuselele, abantu abananzela ukuthi izikolo zethu lezemfundo ziphakame ziye phezulu, abantu abananzela ukuthi ezibhedlela kufanele kube lezibhedlela ezakhiwayo ukubana zinethe uzulu, zibe le mithi, zibe le mtshini yokuhlola ukuthi zibonakale umuntu uhluthwa yini. Ngasi vota silaleyo ngqondo bekuzaba indlela engcono kakhulu yokuba lelizwe lithuthuke, but ngalokho esikubonayo hhayi bantu bakithi ake sivuleke amehlo sesizwele ukuthi lokho esikwenzileyo into eyangisayo, ngoba ibhajethi leyo ungayinanzelela nxa uqoqa labantu abantu vele abaningi bebeyisola ngendlela ezininge ezijiyeneyo and belezizathu. Thina besicabanga ukuthi ama-MP babo bafike ephalamende bafike badibhethe ngako ukuthi abantu bathini phandle, but bona sebekhuluma ngemota zabo, sebekhuluma ukuthi bafuna izindlu, into ezingakhulunywa ngabantu. So ukuthi abantu avele abalandaba labantu bona bafisa ukuba nothisayo bona bodwa. So kasimangali lelizwe indaba lisesimene esiso sona. Ngibona ungathi asiyindawo kodwa isinqumo esikhona kubale senziwa ngabantu ukuthi hhayi siqhubeka siyaphambili ake sifunde ukuvotela umuntu, hathi ukuvotela umuntu ngoba igqoke ijacket le-political party ethile kuzasikhathaza lokho, kuzenza izwe lihlayele phansi lingelantuthuko. So ke ekugcine kwakho konke bese silala ama-MPs analafuna izimota afuna lezindlu abezanupf ephalamende, sicela abahlonipha abantu ababakhethayo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izembusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Gambe inyathelo elithethwe ngumnumzana Jacob Zuma wakwele South Africa lokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe. UZuma uveze ukuba kasoze aqhuquzele abantu ukuthi bavotele ibandla le-ANC ngoba esithi seliphambuke kunjongo yomdabu walo. Uthe uzavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe elilenkokheli eyabaxeqebuka kubandla le-ANC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Ngokubona kwami inyathelo elithethwe ngupresident uZuma elokubumba elinye ibandla njalo atsho ukuthi akasoze avotele i-ANC, ngibona ngathi sibili iseclear message ethunyelwa kuRamaphosa ngamanye ama-leaders. Ngoba kunje so umnumzana uthi abombekela utsho njalo uthe khona akenelisi ukuthi ayitshela abantu amanga ukuthi abavotele i-ANC, ngoba i-ANC le khona kathi ayisiyo abayaziyo. I-ANC ngeqiniso sibili, hhayi i-ANC le khona manje kayisiyo. I-ANC le ife ngo 2017 ANC yasakala ngo 2017 uphuma kaZuma lapha yafi ANC kwaphana akuthi asozipinde izivume ivuke futhi isipikiri sokugcina kucoffin ye ANC sachaywa mzana kufakwa umbalula ukuthi abe ngusecretary general we ANC. Lwana ipolitics akayazi akayizwisisi, ngumuntu nje ofuna lezi inkokheli esinazo ekhaya ezithanda ipublicity kakhulu, ezithandalo khona ukuthi ezilandela ukuthi makulomsindo ufuna nje abantu bezo umsindo bejabula zenzithi zizinkokheli ngaleyo ndlela. Awusiye umuntu ongaphatha isikhundla esikhulu njengese-ANC. So lokhu kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa umsebenzi umehlule. Yena vele ama-credentials akhe abevele ne-question mark ku-ANC. Ngoba ngeqiniso ngathi uyiphapethi ukungena kwenzileyo ku-conference yabakhona eNazareth laphana kwaba ukuthi usponsiwe and abantu abamsponsa ukuthi abe ngupresident abasponsa i-campaign yakhe ngabamhlophe abahlangane abahlanganise oRupert le-Oppenheimer. So ngezinye indlela labo bantu futhi basponsa i-EDA, the same people wana abasponsa abasponsa uRamaphosa abantu abasponsa DA. DA siyakwazi sonke ukuthi iparty ephume kuNational Party ekhokholwa nguFrederick William de Klerk labo PW Board. So ke kule question mark ngoba abanye bathi khona vele khona manje iANC iranwa yiDA, iANC icontrolwa yiDA. URamaphosa izinto eziningi eziyabe zingathi iDA yayivumelani lazo vele akazenzi ngoba yikho lapha adla khona. So bathi ise DA ran or ise DA run ANC. So kunzima kakhulu.
Manje ngokubona kwakho ibandla le ANC lizanqotshwa yini kukhetho oluzayo
nxa sikhangele lokho okukhulunywe ngumnumzana Zuma.
Then yoni ANC imajority ayizokuyithola. Ayizokuyithola ke kuyaba into embi ukuthi ANC igcine seyidinga ukuthi yenze icoalition. Inkumbulo omunye eyiveteran bonathi ngilotha umsimanga lo bengathi usefuna ukuphuma. Ekhuluma lapha ngibona kuma wabona ukuthi lapha ethi ANC kumele ukuthi izimisele ukuthi zayenza icoalition neDA. Lokho ke kwathi kwabakhomba ukuthi iANC ayisekho. Uma iANC singafuna ukwenza icoalition neDA saka iyon DA saka ukuthi isuke kuphi iparty iphi ngovele ngokudalwa kwayo. So lokho kanje ukuthi iANC sesimene sibi imajority ayizokuyithola. Izaluza ama seats amaningi kakhulu izoluza amavotes amaningi kakhulu. Embona ukuthi abavota amaningi azodliwa yiDA azodliwa yiEFF ekhokhola ngomnumzana uJulius Malema. Then iDA izokwala elokhe ikhona iwonakala nje isebenza khona kendlela esebenza ngayo. Kodwa iANC kukhanya ngathi iyafa ngo-2017. Iyafa ngo-2017. Angiyeki iphinde ibe yi-ANC lana yabo Mandela. Ayisoze ibe yi-ANC kaThabo Mbeki. Ayisoze ibe yi-ANC kaJacob Zuma. Ngoba siyakhumbula uJacob Zuma uma ezongena embusweni nguye umuntu masibheka i-percentage wathola i-percentage enkulu ukudlula eyathola nguMandela, ukudlula eyathola nguThabo Mbeki. So uJacob Zuma wasebenzela abantu loba nje kwaba lalokhu nalokhuyana okuthiwa wakwenza. Kodwa ke ngoba into ezingacacile ezinye zangkhona. So i-ANC embusweni kuzoba nzima. Kasefa indlisane le-DA.
Alo ke ngumnumzana Cassius Jayce Semanampofu, isizalwane seZimbabwe ehlala kwele South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkulumo zokukhumisana umlotha phezu kodaba lweGugurahundi ezizakhokhelwa zinduna zizaqala ekuqaleni komnyaka ozayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amanzi asezavalwa okwamalanga amabili ngeviki kobulawayo ngenxa yokwehla kwamanzi emadamu alethela leli dolobho. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi yalibingelela uma khona le makushini esiganda konkosikazi. Mina igama engilisho ngalokho sokusenzwa nguwe esamncube. Wesamncube ibattalion 1 labo sengezo chabanga. That's why wabavalela phandle uChamisa ngoba zimpimpi badla kuzani PF laba bantu. Lokho tjona besola uChamisa bethu wenze lokho ngintando kayiphikiswa. Uyabona ukuthi iinformation masiyenza emkulwini wangkhaya. Ungayizwisizwakala kubo makhelwane basop khona phekhaya. UChamisa never wrong, Chamisa is right. Yibo abadiliza ibandla leli njengabo sengezo Thabang babe ku MDCT bayobuya manje sebezobangisa lapha ku TPC obathunywa of which bathunywa izano. Nanko usengezo Thabang uthengelwe indlu umnanga go right. If kuyikuthi ubemele i TPC wayeza diliza njani ama councillors lama MP afaka wakhe ehlanganisa konke lawezano njengabo Sandra Ndebele ubafake njani kulabanye besishoneni kodwa babusa iBulawayo bengabe sishoneni through to izani ababoni nje khona ukuthi usengezwe Thaba nguye umxabanisi obophalisa izinja ngomsila nguye umuntu oyirabisho odubekisa izalo kazemakhaya ezingekho kuzani PF ezingaholiyo ezikhala imini lebusuku ezingela abantwana abasebenzayo eGoli or eZimbabwe abantu labana abadlala uclub balala bengadlanga but izani PF ikhetha ababo ayila ukuthi umuntu woko eZimbabwe ngowezani PF yona ikhetha abayo. Wrong into enziwa i-government yaseZimbabwe.
Studio 7 ninjani? Hawu siyaphila. Sibonga indaba enisinikeza zona. Hawu ezimnandi. Siyabonga kakhulu. Sengathi ningahlala ninjalo nisithumela njalo nje. Bengicela impela nje unakuthi iphimbo lami liyafinyelela lapho. Ningangibuzela ubaba umnankagwa nje impela ukuthi njengoba amaChina emnikeza ikhali nezimoto zempi, nezikepe, neindiza. Ulwa nobani, impi ayilwa yozaphiwa into ezingaka ulwa nobani. Ngiyabonga ngina wamane.
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli. Khethanini uchabanga kube nguye umkhokheli e-3C. Uchamisakala sithunzi. Okwamanje wawumana lapho uchamisa uthi kamazwi uchabanga. Umuntu abakhule bonke sesithi akamazi. Mina ngimazi uchabanga since from kudala from i-MDC Alliance wangena ku-3C. Okwamanje ngoba usakufanele ukuthi abe ngumuntu osesebenzela isizwe seZimbabwe selisithi kona akasuye umuntu we-3C. Ah, liyayangisa abantu be-3C. Uchabanga u-right 100%. Khangela nini-ke uselikhatshela abantu bakini bakomthwakazi. Khatsha amaNdebele kuphela. Hayi i-line-up kaChabango inathisa amanzi, iphuzisa amanzi, iphuzisa ikofi. Fiva Chabango, fiva. Hawu yindoda emadodeni. Uyibekile induku ebandla Chabango, ngiyabonga.
Siyabingelela Sibongo Sithu 7. Ngika Dumaza okuzwa iBotswana la isala ukuthi amaZimbabwe angena ngala passport. Kodwa khona uma usuthi ufakele izibuko kuyiqiniso ngoba abantu beZimbabwe abasenziwa umuntu emhlabeni yonke jikelele ngendaba yezano PF. Amazomhlabi iAfrika yonke abancedise amaZimbabwe bethole isisombululo sokukhipha izano PF kamnangakwa embusweni. Kufakwe iopposition ezakwazi ukubisela isizotha samaZimbabweni ukuthi ahlonipheke. Umhlaba wonke lo ungabona bengasenandaba nabo noma bebuya bengana amapassport ukuthi uyangena ngesithupha. Ngoba kula Zimbabwe ngambona isuke eZimbabwe seBotswana, eBotswana kuchisa kanjilanga. Akula ngisho nendlela yokulima eBotswana. Abantu beZimbabwe bachila izwe lingakwazi ukulima bethola ukudla behamba besachiswa lilanga lenkanga leBotswana beze bexotshwa khona bekwezikafuleni khona. Bese izimsebenzi engathi ishunje ukuthi bethole impupho. So iZANU PF yiyo ekhiphe isithunzi samaZimbabweni umhlaba wonke. iZANU PF yiyo meli khitshwe embusweni amazwe onke encedisana leopposition ukuthi ke kubusa iopposition kuzabangcono eZimbabwe. Siyabonga.
Studio 7 njani njani umthembo okhulumayo thanda ukukhuluma inkulumo leka Papa Joseph Kuchuma ngendaba ka Job Scala othi Job Scala maybe into yenza ukuthi avalelwe ngabanye bakhe be TPC uthi ngoba bayesaba ukuthi uzogenqula ulokuzela uChamisa. Hayi Baba Chuma, TPC ingena kuphi because ama courting awezana lokho kuyazakala anti hayi bantu abadala nithanda ukuphika iqiniso nje ama court ezibaba captured izano ungabofaka i TPC endaweni engayisiyo njalo ungabogugula inkulumo Baba Chuma uyenze bese side lakho lokho kusegcekeni even umntwana omncane uyakwazi khonoko. Hey, yazi nyake ngizivuza ukuthi abantu bezano indlela abanamanga ngayo banabantwana banabafazi xa beqamba amanga nje bathini bafazini babo nasebantwaneni abanje liyarhutshula mntu omdala.
I-COVID yathi sandafika bazenza bona abantu la abantu abarozwelo betshela amanye amazwe kutshona kuvala ilizwe abantu bevalilwe ezindlini imithovu abantu bemiswa yonke le corruption eyenzakala lapha. Nako ke namhlanje i-COVID iphelile kodwa iZANU PF lokhu iqhubeka ibulala abantu. iZANU PF lokhu iqhubeka ithumba abantu. iZANU PF lokhu iqhubeka ibopha abantu. i-COVID yaphela kodwa zingakhi izidumbu ezikamnangakwa ezilokhu zisiba phansi. Kube abantu babulawa i-COVID kube kungcono kube not ukuthi bebulawa iZANU PF. Kumanje uthenge izikhali zenu kumanje uthenge izikhali zokubulala abantu. Akula mkhuhlane ongadlula iZANU PF. Akula nto engaba sabisayo njengeZANU PF. iZANU PF iqedile abantu. Sikhuluma kanje ebhalakwe lapha more than 20,000 abalapha more than 20,000 imphefumulo engelacala ezulazulayo esebhalakwe lapha kodwa ngeke beliboni izulu abantu lapha ngeke beliboni izulu omnakagwa lapha dashwaye ubona belamabhadi yonke indawo behamba belulazeka kuphela sebebulela abantu abaningi kakhulu laba abantu lapha. ibhalakwe vele ngomthetho langeqiniso indawo lena kumele kube ngayo indawo ehlonitshwayo leya kodwa still abafowethu bathi bezama ukuthi bezama ukuthi belungise bayahamba futhi bayadilisa. Aze inhliziyo yami ihlungu kakhulu ngalabo omnakagwa lapha abantu balala bengadlanga emakhaya lapha.
Studio 7 linjani basakazi bethu ngenhlonipho nangokujabula la ngithi linjani ukuphila lonke nje amagumbi amanomhlaba. Thina into engizayikhuluma lapha uChamisa sizamlandela kakhulu umkhokheli wethu lokho ukuthi sizehlukana laye hhayi asehlukane laye. Into emangazayo ngamagama kaWelshman nxa esithi uChamisa ulenkani akatshelwa lutho ngamanga la kuthongirayi batsho njalo uWelshman
watu tsongara ulenga. Vele ngasi wefunu kwa zincho za vwe zinga lango ndo vetikizia. Kwa tingu uta abandu wengezo na benza njalo. Aba hambe, ba pume, emu kucha misa, ba zinzile umbebe echo ina endolo kuze. Ucha bamba, wane usibone uti kwa zabala bala ndeli hini. Ngoba hiyo wonga batali zinja kanya kayonke leka isi kuti. Ba zimpimpi batanji mali kakuu. Abala ndalo uti balungi silisu. Katesi uti ucha misu ulenga ni watu ndi kamba manga. Amanga la kurumai.
Amanga sila shaza choko. Kamba mangu wesimen.
Kasi kambele njavaleli isa pume. Asila ndabala. Ucha misa sizo mlandela. Ende kai sime ngeto lupa zili sizo nsibane. Aba hamba sila ndabala. Watina sizo sana supporte ya ucha misa. Asoze sitelinga mwiza andu rase zeli lula. Asina tingalutu. Asila presidents para mdintanda netineli zengetu.
Ama vuhu njalo. Hei unomto buzde usela. Anza ingizo mtu u studio 7 kuluma u. Ama inama ingizo yuzo kumane na wesia. Uzele uti kandi. Mwagwotwa ave triple C kuphela eZimbabwe. Kanti kusho ukuthi abezanu vele abawona. Kusho ukuthi ngamakholo asibili ngongcwele engcwele abantu bezanu. Vele abawoni bona. Abalamacala ukugawula ukuthi vele ababotshwa. Lo Joseph Chuma abantu ababotshwa. Kusho ukuthi abalamacala. Bezathi kanti yena uJoseph Chuma ukhomentani uwithdrawa kwephathi engasiyo yakho. Kanti bengaze bewithdrawe eParliament wena Joseph Chuma uluzani ufunani. Anti lina izanu vele lifuna ba withdraw ukuthi lisale li one party state lilodwa. I think labafazi bene bayalitshela ezindlini ukuthi ayiwala abamdala kwinto kwakho lokhu yingcekeza kuthiyana. But ngenxa yokuthi elagadi isilwane vele akusehlekile.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba lokuzilibazisa silo Gibbs Dube we-Studio 7.
Okuzalilo mulya muzuthini na okuzalilo mulya muzukhuluma mama.
Salibonani basakazi bamabahle, ngiyalibingelela emsakazweni wethu, umsakazi wakaZulu, umsakazi wethu esiwuthanda kakhulu. Ngibingelele phetsheya kwezilwandle, ngibingelele kulo lonke likamthwakazi. Ngibingelele uCalvin Moyo umakhulela endleleni. Isizwe eqhamuka phansi letsholotshe esigabeni sasemaBlues. Ngizolethulela iqembu le-Unique Super Sounds, iqembu elidlala umculo we-rumba. Si-Unique Super Sounds saqala lo msebenzi wokuhlabela ngo-2018. Kusho ukuthi sakhipha i-single track yethu yokuqala ngo-2020. Salandela nge-album yethu yokuqala ngo-2021 eyilesihloko sithi Amaphixiphixi. Sazolandela nge-album yesibili yayilesihloko sithi Umqali Wendawo. So namhlanje silethulela idlala delete elisha shashashasha ele Unique Super Sounds elesihloko esithi sona Amachaphazela. Esithemba ukuthi lizoyijabulela abantu bakithi. Ingoma ezimnandi kakhulu ezithinta komncane komdala kuye wonke umuntu nje. Abadinga ukwazi kabanzi ngomculo we Unique Super Sounds bangaxhumana nami umakhulela endleleni. Ngitholakala kulezi nombolo ze-WhatsApp ezithi 0731 66016 66016. Ngiyabonga bantu.
Y la mancha pasita, como soy mi mano, vengo.
Siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lokuzilibazisa esigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi silazo njalo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama. Ye igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.